abelaphayo amadokotela gawakho ngobuningi babo, njalo ungawukhangela umumo wezibhedlela imithi eminingi eyokuncedisa abantu abangaphilanga kayikho. Uma uzusiyayidinga kube kulula kuqala kuthiwa ithengiswa nge-forex ngoba ibingaduli kathi kakhulu. Kathesi ngebhondi alikho, indawo eziningi kabasavumi i-ecocash, babefuna yona i-hard cash kodwa kuyadula kakhulu. So umumo wezibhedlela moba abantu abagulayo
kunzima kakhulu kuyo.
Manje abantu sebephila njani? Sebesiye ezinyangeni le mapostorini?
Abantu anti vele umumumo unzima kangaka, abantu bayabe besandiswa ezinyangeni ukuthi bacabanga ukuthi kuloya. Kathesi ngemkhuhlane nje yonke beyihambele ezibhedlela, sebecina besiyayelatshwa izinyanga njengamandvulo lasemapostolini. Ngoba ezibhedlela uyafika ezibhedlela labo abelaphayo ba-demotivated, so mbona ngazathi isimo siba nzima emuntwini vele ngavese kuye. EZimbabwe kugula yinto ende kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele umumo wona lo ungalungisiswa njani?
Kunzima ukuthi umumo lo ulungisiswe, ngoba okokuqala ukuthi uhulumeni kuyabe kuqakathekile ukuthi ngabe uyakhuluma labelaphayo ama-professionals sincerely and honestly, esho ukuthi ubanikani, kungani ebanika khonokho. Bantu bona ngazathi okuluhlupho yikuthi awusoze wathi ungubaba ubusithi ebantwaneni kababekezele, kodwa daily bakubona udaki. I-government yethu ama-priorities at amistase upresident wethu ukwedlula bonke upresident ngiyohlala ehamba. Abalama-economies arayithi, abanye opresident bathumela ama-ambassadors lanilani, thina yahayi-charter plane ehambele delegation yabantu abaningi, kodwa ngaphelizweni izinto zonke zifadalele.